Umbayi wabotshwa ngenyanga edluleyo kampalakazi kodwa wancitshwa imvumo yokuhlawula isibambiso sebail ngokwamacala akhe ebikwa emakhulu kakhulu njalo isicelo sebail ecaleni lokubulala umuntu senziwe emthethwandaba waphezulu we-high court kuphela. Ingcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Nindilwa Bancitshana uthi umbayi wakasoze athole ukukhululeka lapho ethoniswa esuka ngekhaya.
Angiboni uMerithi wengayo ezathola inkululeko kulokhu akwetheswayo kumacala akhe awetheswayo ngoba icala lakhe elikhulu ngelokuthi uhluphane lomkakhe icala elikhulu ahlangane lalo. So umthetho kwakathesi uzabuphethwe ngumkakhe yena ubaba uChiwenga nguye ozabe emtshengisa amandla akhe ukuthi hayi kukho konke angafuni ukukwenza mina imemi ngizibambe esidukwini. So ukuthi ayekelele umama lwana angiboni kusenzakala esikhathini esikhona apha eduze. Uzahlala lokhu emgwegwela eduze emtshengisa amandla akhe esebenzisa umthetho weZimbabwe ukumbisela ejele lokumkhulula kuzabe kusemandleni kaChiwenga hayi emandleni omthetho weZimbabwe.
Lokhu kusekelwe ngesinye sakamuzi seHarare umnumzana Tafazwa Chikandiwa othi amacala kambaliwa yikulwa nje kwabantu bezanupf awalali lo mthetho.
Mary Chiwenga le kubonakala zathi into yamanga le abantu bezanu dala bezenza into le befuna ukuthi thina singakhanyeli ezintweni abazenzayo sikhanyele ezintweni abafuna ukuthi bebonangazathi abantu bengathakazelela ukuthi bezizwe njengokuthi kuthiwa kule corruption yesesibophe uzibane kodwa bona babengasoze bembophe ngendlela sibili ababe bekhuluma ngayo. Siyabona even ochumbo laphana bake babotshwa kodwa bakhishwa oshipanga. So hayi into esesiyijayele vele le ukuthi yayenzakala ngabe kuzanu PF. So hayi ngibona ngazathi okwamanje anti sesikhathile ngento zabo lezo ukuthi babe lokho sithi babopha.
Kodwa elinye igqwetha laseHarare umnumzana Francis Sibanda uthi kulilungelo likambayiwa ukuthi athole imvumo yokuthoniswa isuka ngekhaya ngoba isisekelo sombuso simupha limvumo.
UMoyeri Chiwenga uyayideserva ibail ngoba ilungelo lakhe njengesizalwane seZimbabwe njengoba sonke sisazi ukuthi wonke umuntu ule right to a free and fair trial. So ukumnika ibail it's giving a chance ukuthi alaye athole i-free and fair trial njengomuntu wonke.
Umahluleli womthethandaba waphezulu e-High Court uJustice Bisray Gwenda unikeze unkosazana Mbayiwa imvumo yokuhlawula isibambiso sebail senkulungwane ezilitshumi zamadola awe-RTGS 10,000 lamaphepha endlu kayise umnumzana Kenny Mbayiwa ese-Highlands azabanywa njengesithembiso sokuthi akasoze abalekele icala lokufuna ukubulala umkakhe. Kuthi amanye la amacala awahlawulise inkulungwane ezingamashumi amahlanu zamadola 50,000 RTGS. Uphinde walaya ukuba anikeze idala incwadi zakhe zonke zokuhambisa ezigoqela i-diplomatic passport abone amapholisa kanye phakathi kweviki ezimbili ngolwesihlanu njalo bangakhulumisani labafakazi. Amagqwetha kahulumende azame ukuphisa lesi sinqumo esithi umbayiwa ulakho ukubaleka elizweni njalo le mpahla yezakhiwo phandle kwelizwe lapho angabalekela khona. Ngimele isitudio 7 ngiseHarare ngumlondolozi Ndlovu.